sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 kuNcwabazi 2023 ngo Cape Stube. Endabeni zethu namhlanje.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
Umnumzana Nelson Chamisa ucela abantu ukuba bevotele ibandla lakhe kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho olukhulu. Kuvinjwa isikhwicamfundo sakwelebhilitane ukuba singene kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
UChamisa wethule amazila namuhla emhlanganweni wakhe omkhulu ugqiwa umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
UChamisa uthe kumele abantu bevote ngobuningi njalo bevikele ivote yabo.
We are there in the village, we are there on the street, we are there in the farms, we are everywhere. We are a party for everyone. We are going to unite Zimbabwe for everyone. We have a new leader for everyone.
Uphinde wathi iZANU PF isebenzisa izinduna ekuzameni ukwethusela abantu emaphandleni.
The ballot paper, he has even rigged the alphabet. He is M and C. I must be number two. He has put himself at the top on the other side. Why? Because he knows that the writing is on the wall. Mene, mene, teke, fasi.
Kodwa okubandla leZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ngasoze yanqobe uChamisa ngoba belengqwele yezombusazwe umongameli Emmerson Mnangagwa.
Ibandla leZANU PF likhangele lizanqoba kukhetho lololuzayo. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezukwayo. Sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka. Uhulumende ukhiphile ama-inputs wanika bonke abalimi. Asisobandla eliphombukulenga emoyeni. Asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli. Silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli.
Omunye osekela i-CCC umnumzana Nkosana Mpofu uthi ulethemba lokuthi uChamisa uzanqoba.
Hawu kanti sinqoba la isilayo thina. Njengoba ubona simile lapha sizimisele kakhulu ukuthi kanqobe. Ngoba sesidiniwe ngaleli qembu elisibusayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Talent Ngwenya, yena othi uChamisa enganqoba kumele ase amandla ombuso ezabelweni.
Understand ukuthi if ma ufuna ukwenza amaphepha akho and everything fast, so mele ngiyiHarare. No, ilizwe kumele angalisebenzi kanjalo. Ungaziye kuliphilize, for an example. Ngaya emakhelwane lapha eSouth Africa. Akumelanga uzuye ePitoli ukuzenza amaphepha. EJohannesburg yenza amaphepha. So lami ngithi kumele amaphepha enzwe at my region lapha engikhona, district level.
Umhlangano wanamuhla ungenwe ngabo zohlula ukhetho abagoqela okwaba ngumongameli wakele Mozambique, umnumzana Joaquim Chissano. Imele isithu 7 iseHarare, umnumzana Ndlovu.
Kuzenjalo elezimapolitics selivimbe usikhwicamfundo Stephen Khan wakwelebhilitane obefisa ukwethekelela elizweni leli. Umabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uKhan umiswe esanda kungena elizweni wehluleka ukuchasisa ukuba udingani. Kubikwa ukuba lokhu esezandleni zikahulumende emagcekeni endizamtshina eRobert Mugabe International Airport. Sekhulekile ukukhuluma laye ngodaba lolu kanye labasesigodlweni seBhilitane eHarare. Siloku sikudaba olufanayo. I-Commission elawula ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, iqale namhla ukuvula indawo zokuvotela kobulawayo lapho bafake okuzasetshenziswa ekuvoteni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala endaweni ezijeneyo elizweni lonke. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu sokulungiselela ukhetho oluzayo. IZEC isilungisa indawo ezichiyeneyo okuzaqhutshelwa khona ukhetho lolu. Kukhangelelwe ukuba kuzakuba lendawo zokuvotela ezedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lambili, i-12,370 elizweni lonke. IZimbabwe Electoral Commission ithi sebedinde amaphepha okuvota edlula izigidi eziyisikhombisa. 7.1 million kulabantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha lengcwenye 6.6 million ababhalisele ukuvota ngolwesithathu. Abakubandla elibusayo bathi izandla seziluma. Umnumzana Kudakwashe Musanga okhokhela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Forever Associates Zimbabwe uthi inhlanganiso yabo isithumele abazahlola ukhetho endaweni ezichiyeneyo.
Sebesile abantu ababesincedisa nje phandle befake i-desk yabo 300 meters away usuka ku-polling station. Lokho kukhulunywa khona ngumthetho ukuthi siyavunyelwa ukuthi sifake i-desk yethu. Sikhangele nje ama-statistics ethu ukuthi abantu bethu esebakhombisayo ukuthi bevotele iZANU PF bangaka ababuyileyo.
Amalungiselelo okhetho ahamba kuhle kuzo zonke indawo zelizwe. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gift Moyo osesigabeni sephelandaba chabalala uthi uluhlu lwababhalisele ukuvota alukabi khona.
Hayi, kumele ngivotela eChabalala preschool bazinyamangala amabizo lokho angabi khona. Angikwazi ukuthi kwenzakalani.
Ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lolu kulenhlanganiso ezizimeleyo lazo eziyabe ziluhlola. Enye yazo iZimbabwe Election Support Network emelwe kobulawayo ngumnumzana Thembelani Dube.
Ama polling stations amaningi esike sahabhoda nje sikhangela sibafica ukuthi imaterial sebeyitholile. Ama polling officers akhona, ama police officers ayiwakhangela ukulondoloza lezo mpahla ezibuyileyo akhona.
Kusenjalo kulabanye abahambe emthethwandaba namuhla abagoqela umnumzana Musa Khikha oweZimbabwe Human Rights NGO Forum, umnumzana Arnold Tsunga okweyinye njalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu, labanye abaliswe yiZEC ukuba bahlole ukhetho lolu. Bafuna ukuba yingxenye yabahlola ukhetho lweZimbabwe. Bazabuyela emthethwandaba kusasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo. Ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo bathi abesabi lutho njalo baledlabuzane lokuphatheka ngokugcweleyo kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende kanye lamakansila ngolwesithathu. Kubika uTaboka Ncube.
Intsha ithi iledlabuzane lokuba phakathi kwabantu abazakhetha inkokheli zelizwe ezigoqela abatsha abadinga ukuvotelwa ezikhundleni zamakhansili lakuphalamende. USithabile Gandhi osezimnyama eMangwe uthi intsha izasukuma ngobunengi lwesithathu.
Ulutsha lukhululekile. Lokhu kubangelwa ukuthi amaphathi ahlukeneyo abhoda ngezindawo lezindawo ezichiyeneyo bengancindezelwa, bekhululekile ukuthi bakhulume lomphakathi ezigabeni ezehlukeneyo. Ulutsha Taboka baledlabuzane. Ikakhulu abaqalayo kwezokhetho esithi ngama first time voters.
Umlungisi Janeiro owebandla le Citizens Coalition for Change eWange Central uthi abasakhulayo balenjabulo enkulu ngenxa yethuba lokuvota abalitholileyo. Uthi abaza kuyavota njalo bavikele ivoti yabo.
Siyajabula, siyathokoza the outcome esiyibonayo for these elections from the previous elections aka 2018. Khathesi kutshengisela ama youth amaningi abambene and atshengisela ukufuna inguquko and abaningi baphume ngobuningi babo siyaregister ukuvota because they want change.
uMoses Langa ongumgcini sihlalo wabasakhulayo bebandla lezano PF eZansi eMandebeleni uthi abasakhulayo abala kwesaba njengoba kungeladlakele olwenzakalayo.
Sikhangele vele ukuvota and sivote ngama numbers kakhulu and vele ungakhangela ama numbers ethu abanje sileyo ontanga bethu baningi and ungakhangela futhi kuma meetings rallies zethu esiwayenzayo around the province ezadresa ngomongameli ezadresa ngamaleaders amanye abontanga babuya ngobuningi babo ukutshengisela kubana bathakazele kakhulu ibandla lethu lezano PF and siyakwazi vele ngokhetho lolu sizanqoba siye phambili.
Ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo uRopa Fadzogava osekela ibandla le-CCC uthi loba abantu bengahlalisekanga bengazi ukuthi kuyini okungenzakala ngalesi sikhathi sokhetho intsha ezinikele ukuphatheka kulolu khetho. Abasakhulayo abazavota ngobunengi ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingutaba kancube.
Phambi kwakusasa eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhulu olwama-harmonized elections abephithizela amabandla ezombusazwe egcwele indawo yonke. Istudio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala ezigabeni ezijeneyo ukuthi ukhala ngani njalo abafuna ukumela izigaba lezi bathini. Asizweni ukuthi intatha lezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Panda uthini nalaba akhulume labo.
Isigaba seBulawayo North sesisikhulu kwamagama kulandela kwenziwa kwemingcele emitsha eyadejwa yiZimbabwe Electoral Commission. Abahlali balendawo bahlutshwa ngokuthi yeneyo uNkosikazi Felicia Dube ohlala eKingsdale ukhala ngamasela.
Sithele nzima kakhulu lapha eKingsdale silodubo lamasela abasithwalise nzima sivuka sitshontshele izinto. Amasola bayathatha besifisa ukuthola uMP ongasincedisa sisize kulolu dube esikhanyelane lalo.
Kuthi-ke uNkosikazi Mia Ndlovu ukhala ngokuswelakala kwamandla kagetsi emahatshula.
Mina ngifisa ukuthi sibe lamanzi lamagetsi. Impilo yangikhona ilowa kula mali. Sifuna imisebenzi, sithole imali, sihambise abantwana esikolo, vele imali zangikhona nganini. Sitholakale.
Amanzi yahlupha kulesi sigaba ahamba njalo nje. UNkosikazi Maria Munyoro uyakhala.
Nabaningi asila amajojo, abanye bangcono bayafila kumajojo. Thini yathi vele ufake amapheli akwangu-4 one week amanzi. Uyabungasela.
UNkosikazi Naledi Ndlela ugcizelela amazwi kaMaria.
Singananzelela kakhulu nxa amanzi ebuya khonaphana, abantu basebefile ngesikhathi sona lesi amanzi abengcolile, abantu basebefile ngoba besesaba ukuthi amanzi anjani azahamba. So sikhathazekile kakhulu ngendaba le yamanzi.
Ozamelayo ibandla leZanu-PF uMnumzana Nkosana Mkandla owayehlala eMelika kodwa waphenduka ekhaya uthi udubo lwamanzi luza liqedwa libandla lakhe.
I-constituency yeBulawayo North silama-neighbors anjenge-Barberfield. Amanzi ayahlupha, kulamanye ama-plates vele ukuthi amanzi afiki phezulu. That's why in the past week besizama ubanika i-relief, sibathumezela amabhawuza. But into ezinjalo they are temporary solutions. Thina iZanu-PF sibuya nama-permanent solutions. Njengobona ukuthi singakhangela igwayishangani lake le sibuya completion. I-pipeline leyana iyadonsa iyabuya kunapha ngaphi koBulawayo. Ingafika, those are permanent solutions ezizanika abantu koBulawayo i-relief.
Umfundisi Frank Mhlanga we-United Zimbabwe Alliance uthi abantu abavotele yena le bandla lakhe ngoba abanye sebehluleka.
EBulawayo North abantwana ama-youth abalamsebenzi batshona besifa bebulawa yintshengu. Siza kuqeda konke lokhu njengombuso we-United Zimbabwe Alliance Party. Mina ngingu-MP weBulawayo North Constituency. I'll make sure ngizayenza ukuthi la siyangena abantu bathola inhlala kahle, abantu baphile kahle elizweni. bakhathele ngakho konke lokho bekusenzakala 43 years yonke le lo 23 years yonke le kwangena futhi okunye abantu bakhathele lokuthi bavota futhi 2018 kodwa wana la magama khona awayenzanga lutho
ozamela Citizen Coalition for Change unkosazana Minenhle Gumede uthi uzasebenza gadalala ukuthuthukisa ezemfundo lokufaka amapolice amaningi esigabeni
ngizakhangela ukuthi esigabeni sonke siyenelisa ukuthi sithole imfundo e-affordable for abantu bethu ikakhulu lezindawo ku-constituency ezidinga ukuthi sakha ama-government schools ngoba abantwana bahamba umango omude ukuthi bathole izikolo zikahulumende ezinye izigaba zethu azila ma-police base aseduzane kuzayakhiwa i-police base ikakhulu emahatshula
asaziyiziyo zalankomoni kukhetho lwangolwesithathu namhlanje ilanga lokugcina lokukhankasela ukhetho okusemthethweni ngiyimele Studio 7 igama ngu-Ezra Jesus Bani.
Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangela ezivela kwamanye amazwe kamafitshane. Amagqwetha kamnumzana Donald Trump wayengumongameli wakule Melika akhulumisana leziphathamandla zentilongo ye-Fulton County e-Georgia ngokuthi uzahambiswa nini kuleyo ndawo njalo uzaphathwa njani njengoba engumuntu owayekhokela ilizwe leMelika. UTrump labanye bakhe abafika phose amashumi amabili betheswa amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Bakhala abazali abalabantwana abalesipho se-cerebral palsy abathi kunzima okumangalisayo ukubenzela konke abakufunayo. Abezempilakahle labo bathi loba kunjalo balakho ukuphathwa ngemfanelo abantwana abalesifo lesi, kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi isifo se-cerebral palsy sibangelwayo kungathuthuki kuhle kobuqhopho ebantwaneni okwenza abalaso behluleke ukuhamba bengasekelwanga. Uphenyo olwethulwa ngucamfundo Edfinken Flagan labanye bakhe ngomnyaka ka-1996 kugwalo abaluphanyayo ke enkundleni yengxathi zezempilakahle eye-Semantic Scholar lwaveza ukuba abantwana phose ababili phakathi kwabazinkulungwane balesifo lesi semaphandleni ke eZimbabwe. Beveza njalo ukuthi abafika phose abathathu lengxenye phakathi kwabazinkulungwane batholakala ke emadolobheni balelesi sifo. Abanye abantwana balesi sifo bathi bathwele nzima ngoba kwesinye isikhathi kuyabasinda ukubanakekela ngendlela edingakalayo njengoba bedinga ukuncediswa ngakho konke empilweni. Unkosikazi Lindwe Siziba ngomunye olomntwana olesifo se-cerebral palsy.
Ukuhlupheka kwethu akupheli ngoba noma izihlobo sebesilothi lethe umntwana wakho lo okhasayo ukuthi babe sebemkhipha amaphampa babe sebemenza babona ungumsebenzi onzima and abamkhawunti futhi kulo muntu.
Unkosikazi Siziba uthi kuyabiza esikhwameni ukuba lo mntwana olalesi sifo.
Impilo yomzali ole mntwana ole-cerebral palsy inzima. Very hard. Imashale zathi sepha kwengela khona phona sukhangelena kodwa labanye abantwana futhi abafuna ukuthi babone.
Umnumzana Time Baluwa umqondisi we-Lash Zimbabwe egcina abalelisi simo se-cerebral palsy, isimo se-autism lesimo se-Down syndrome uthi sebebone ukuthi indlela enhle yokunakekela abalezimo ezinje ngeyokuhlalisana labo lokusebenzelana nalabo ikakhulu besezindlini.
Live together with them and include them meaningfully in every
lingaphongukuhlala labo kuphela kodwa libanikeza ithuba kungaba endlini emsebenzini nakunhlanganiso ezijiyeneyo bambe lani ndawonye la
othe kuqhakathekile ukuba bethole uncedo lwetherapy lokunye okungabasiza.
Yes, like Zimbabwe we've got occupational therapists and physiotherapists.
Silama occupational therapists lama physiotherapists asebenza engena la kuZulu kuhlanganisela emizini efana leGlenora eDzivaresekwa eMbare Marlborough lezinye.
Osakhulayo uEsnard Pyatt uthe ngozwelo alalo wakubona kufanele ukuthi asebenzele abantu abalezifo lezi ephathisane labo noma kungelanhlawulo.
I noticed that and realized as well that they were
ananzelela ukuba abanye babo babecina bechiya izifundo zabo abanye njalo behlukumezwa ngazitshela ukuthi lami ngingaphathisa.
Unkosazana Chipo Msoro oyi-occupational therapist uthi kuqakathekile ukuba abalezifo ezinje befundele ukwenza konke abakufisayo.
So this includes activities of daily living.
Sinikeza i-community based therapy nokufundisa abe home based care labazali babo ngendlela zokubanika i-therapy ngekwabo belapho abahlala khona.
Inhlanganiso yeLush Zimbabwe inceda abantu abaningi abalezifo lezi. Ngiyimele iStudio 7 Harare, nginguMark Peter Mthambe.
Amabandla amakhulu ancintisa kukhetho olukhulu luza kuqhutshwa ngolwesithathu athi aselungiselela ukuvotela amakansela amalunga edala lepalamende lomongameli. Kubika uNokutaba Dlamini oseVictoria Falls eMatabeleland North.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okubandla le-Citizens Coalition for Change CCC ngomunye wabamelele ukhetho lolu.
Siyabhoda abantu bakhala ngemsebenzi ukuthi khona labo bese bekhathele egoli kabahlalanga kuhle. Bafuna ukuthi khona bathole imisebenzi khona lapha ezibhedlela. Kuyaswelakala ngitsho le ambulance uze kuthiwa kuqala kufunakala imali eyokuthi ikususe etholotho ehospital ikusa empilo. Thina njengebandla le-TPC sithembisa impilo for umuntu wonke, sithembise imfundo for umuntu wonke ofanele ukuthi ngabe uyafunda.
Umnumzana Richard Moyo, umgcini sihlalo webandla lezanu PF esabelweni seMathebeleland North, uthi sebegqibile umkhankaso wokhetho oluzayo.
Sebemele kuphela nalama days kusukela kusasa babe kudeploy ukuthi ama polling agent elala ekuma stations kusasa ngoba ama stations ethu avulwa ngo 7 ekuseni nge Wednesday. So ufuze belala sebekhona, I think they will be deployed by izeki la ama parties be deploy abantu abazabamela kuma stations angkhona. Otherwise konke we are more than ready and siyasuthiseka ukuthi sesakhuluma labantu, abantu basithembisile ukuthi they will vote resoundingly for ZANU PF.
So oncintisa ukumela uZulu edalele ephalamende eWange West ekubandla le-MDCT umnumzana Somveli Dlamini laye uthi sezingabotshwa.
Kuma polling agents sifakile ama polling agents indawana yonke nje ye-constituency ngaphandle kwendawo ezilutshwana ezinzima ukuthi siyefinyelela kizo. Njalo asenelisanga ukuthi sifake ama polling agents wonke adingakalayo ngenxa yezizathu ezithize, kusukela kuma resources, kusukela njalo lekuhambeni amanye ama constituency ama polling stations akhatshana khatshana.
Ozancintisa eWange Central ekubandla le-CCC umnumzana Daniel Molokele uthi sebelungiselele umsebenzi omkhulu.
Umsebenzi wethu ukhankasa uhambe kakuhle, akuzange kube lokulwisana kumbe udlame. Ngakho-ke siyakubonga khonokho ukuthi lapha eWange kulokuthula. Ama-polling agents lawo so far sibhizi ngomsebenzi wokuthini siwadeploye, konke kusahamba kakuhle, akula ma-complaints.
Abantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.6 million babhalisela ukuvota kukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngomanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokhetho olukhulu oluzayo eZimbabwe.
Ibizo ngingu-Witness Dube ekade engusosiba wezokuphumiswa kwemibiko kubandla le-MDC. Okwamanje nje sengililunga le-ZANU PF elingela okuthile engathi ngiphiwe ukuthi ngikwenze ngaphandle kokukampenela ibandla lezanu PF. Bakithi engikubone ku Zanu PF kuma rally angu 6 engiwahambileyo kungitshengisele nje ukuthi ku opposition hayi kusasemnyameni kusakumnyambambile ikhatshana kakhulu opposition ukuthi ibe ngakwanisa ukuthi ibuse ilizwe yenze ngcono kule Zanu PF ngoba ngakhangela inhlelo ze Zanu PF indlela okuhlelwa ngayo ama rally indlela ibandla lakhona elihlele ngayo indlela elibeka khona sobala inhloso yalo esingathi iagenda ebantwini. So akungeke nje kwafa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu babone ibandla lezantu yobuseliphumile embusweni ngoba lenza kuhle kakhulu, liyabeka inhloso zalo kuhle, ubukhokheli balo buyakwazi ukukhulumisana nabantu kanti njalo buyakwazi ukugcina abantu kanti njalo bulombono oyakude ukuthi kungasilo daba lama sanctions lo leZimbabwe ngabe ngelinye ilizwe elimangalisayo elabantu abaphila impilo ecwebezelayo.
Nginomthandazo sizalene saseZimbabwe sise India. Ngithemba wonke umuntu khathele. Wonke umuntu khathele ngiyathemba ukuthi overseas osekhaya osebenzayo ama teacher ama nurse nabo bonke abantwana beZimbabwe abasebenza nabangasebenzi. Ngisho neingane nje nabantwana sebekhathele ngomumo oseZimbabwe up to date. And ngiyathemba ukuthi sonke nini siyakwazi ukuthi ukuze sitshintshe isimo lesi esisekhaya, kufanele senze into eyi-one. Kufanele siphumene sonke ngobuningi bethu siyoyenza utshintsho, siyenze umehluko. And ngiyakwazi ukuthi iningi lethu lizathi akuyarigwa noma singavota awenze umehluko. Try at least indoda ifizamile. Zama ukuyenza umehluko noma kungayehlula nje noma kungayehlula uyabuziqhenya ukuthi uzamile ubazamela abantwana bakho ubazamela abazukulu bakho
kethekebe ukukhulumayo energy futhi bavulelwa amacala kodwa namhlanje abazange bebothi njalo siyabona kulo kunqatshelwa kwentathela izindaba ezifana lo Chris Maroleng wakwele South Africa osebenzela iphephandaba elizimeleyo ngentathela izindaba ze-Studio 7 okungekho emthethweni konke khona lokho ukunqatshelwa kwentathela izindaba. If ukhetho kuzokuba lukhetho olukhululekileyo kumele intathela izindaba zivunyelwe zithaphe lazo izindaba nothi sibone laba abayibo abalobudlelwano lobongameli kwabasebenzela amaphephandaba kahulumende kuyibo abavunyelwayo. Njalo kukhona okwenzakeleyo i-postal voting lapho sibone amapholisa bephoqwa ukuvota phambi kwabakhulu babo. Okungekho emthethweni kanjalo siyazi ukuthi ivoti yakho, ifihlo yakho and abamabandla aphikiswayo bengavikelwanga ukuthi labo sokusenzakala i-postal voting ukuze bephumele labo ezabo imhloli. Kho engubonayo mina ukuthi ukhetho impumela yalo ivele izaphikiswa ngabaningi akusoze kube lukhetho olukhululekileyo ngoba umthetho lama lemthethwandaba akusebenzi ngokufanayo.
Laba ngabanye abasithumezele amazwi abo khonaba bekhuluma ngezokhetho. Sike singene-ke ku-Facebook yethu VOA Ndebele, liyawazi ukuthi kumele lenzeni sonke isikhathi. Ingakhohlwa njalo lokuthi phela kumele lithande ipheji lethu, thande kakhulu kwenze ukuthi ungene uhlale ukukhangela ukuthi kulani, kulakho ukuthi uphoste njengabanye abaphostileyo lamhla-ke. Sibone-ke ukuthi kulobani. Fred Nyoni uthi kawini undoda kawe wini emakhaya phela uthamisa bakithi ngoba emadolobheni siyakwazi ukuthi i-game over kodwa emakhaya lapha kungaba nzima. Kuzobuya-ke uPhesi Chimbe uthi hhayi bakithi elibusa ibandla leli selisithwale lisenzima akube lo tshintsho kwele Zimbabwe. Kusubuya njalo lo Brian Nkosi uthi ngangena umfana kangene asivoteni sibone ukuthi sikungenzakalani. So uzobuya-ke uLuckness Mdluli, uLuckness uthi kade sike ngikukhumbuza kudala laphana, on your marks get ready go we are ready Zimbabwe. Kutho njalo ubhale ngesilungu lapha-ke, liyavunyelwa ukuthi libhale phela nangesilungu nxa lifisa kodwa phela kukhona ikhasi lesilungu. Kuzobuya njalo uMambo Ezibusiso uthi I can't believe ukuthi kusasa sibili sabe sile Zimbabwe entsha nxa sokungene umuntu omutsha. Siyakuzwa khona ngapho-ke Ezibusiso Mambo, kunabanye abahlekelelayo khona bafaka phela okukikiki esibaziyo sonke ye kodwa sesifika-ke phela emaphethelweni. Lingakhohlwa phela ukuthi kule live talk namhlanje sabe sicoxa ngokhetho olukhulu oluzayo zokhetho lolyaqhutshwa ngolwesithathu. Ye, so singakagqiba uhlelo lwethu sike sikhangeleke okuningi olivalelisayo-ke ngumthembo osithembayo uKip Stube lilale ngiphelele isikhathi. Siyabonga kakhulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.